Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 9 kuNtulikazi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Xa sikhangela elizweni lonke nje jikelele, kule problem ekhona. Abantu laba abaphuma abasuka kwamayamazi. Abantu abaningi bona laba uthi abahlali kuma isolation centers ola lawo. Uthola abantu bayabaleka. Bengazange betestwe kuhle.
Phakathi kwabantu abahlolwe igciwane le-coronavirus izolo, kutholakale abaphose bafike 198 belalo. Lokhu kukhweze inani lasebebanjwe leli gciwane eZimbabwe laya kwabangamakhulu phose ayisitshiyagalolunye 885. Kuqoqwa umhlangano phakathi kwenkokheli yabokholo lwesiKristu lenkokheli yamabandla ezombusazwe achiyeneyo okubonisana ngokungenziwa ukuqeda inkinga ezibhekane lelizwe. Ukuthonisiswa kwentatheli zindaba uFrank Chikore osebenza ezimele loSamuel Takawira owenkampani ye 263 Chat kuqale lamhlanje emthethwandaba kamantshi embare. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Phakathi kwabantu abahlolwe igciwane le-coronavirus izolo, kutholakale abaphose bafike 198 belalo. Lokhu kukhweze inani lasebebanjwe leli gciwane eZimbabwe laya kwabangamakhulu phose ayisitshiyagalolunye 885. Asebesinde kuleli gciwane sebengamakhulu edlula amabili 206. Abagulayo okwamanje bangamakhulu edlula ayisithupha 670. Njalo selibulele abayisitshiyagalolunye 9. Asebehlolwe lomkhuhlane sebezinkulungwane ezedlula amachumi ayisitshiyagalombili 82,077. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lambili 12.2 million. Kuthi asebebulewe yilo sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 553,180. Asebesindile bayizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.1 million. Emazweni asezwekazi le-Afrika asebebanjwe leli gciwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula amahlanu 522,104. Asebefile bayinkulungwane phose ezilichumi lambili 12,206. Asebesindile bazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 254. Ngokutsho kwenhlanganiso ye-African Union, idolobha lakoBulawayo selilabantu abedlula ikhulu lengxenye 154 asebetholakale belegciwane le-coronavirus. Izolo kuphela kubanjwe abantu abangamachumi amahlanu lanye 51 okulinani eliphezulu ukwedlula zonke izabelo eZimbabwe. Iningi lalaba bantu ngabatholakala ebantwini abangazange baphume elizweni okwehlukanela lokho obekuphuma ngaphambilini ukuthi inani elikhulu liyabe lingelabantu abavele phandle kwelizwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abantu abangamachumi amabili lanhlanu i-25 balabo ababanjwe bele COVID-19 sebesilile kuthi abalikhulu lamachumi amabili lanhlanu 125 lokhe begula njalo abane sebelahlekelwe yimphefumulo ngenxa yomkhuhlane lo kobulawayo kuphela. Ukuqansa kwenani labantu abagulayo lokhu sekwethuse hatshi uzulwa kobulawayo kuphela kodwa lasemhlubulweni wonke weMandebeleni. UDokotela Mthabisi Bebe wakobulawayo uthi ukuqansa kwenani labantu abagulayo kuveza ukungazilungiseleli kukahulumende ethi njalo abantu abavela kwamanye amazwe bayabaleka besamukelwa imuli zabo.
Xa sikhangele elizweni lonke nje jikelele kule problem ekhona abantu laba abaphuma abasuka kwamanye amazwe abantu abaningi bona laba uthi abahlali uma isolation centers zona la uthola abantu bayabaleka bengazange betestwe kuhle.
Kulabongi ezibhedlela zempilo lase-UBH ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Umqondisi wesibhedlela se-UBH umnumzana Nasisi Asijanga utshele iphephandaba le-Chronicle ukuthi kulabongi abalitshumi lasitshiyagalombili i-18 ababanjwe yilo mkhuhlane ngemva kokuhlangana lesigulane esibhedlela. Empilo abongi abalitshumi lane i-14 babanjwe lumkhuhlane. Ngalokho abongi bathi abajabuleli isiphatho abasitholayo nxa sebebanjwe umkhuhlane lo bethi indawo abahlaliswa kuyo ayilunganga. Unkosikazi Primrose Sibanda ongumongikazi empilo uthi isiphatho sabanye babo elangeni asijabulisi.
Kodwa kuze kube lanamuhla ngiyakutshela mina ukuthi there are more than 14 nurses asebebanjwe naleyi corona ngenxa yokuthi besingenanto zokugqokisa. Kodwa lanxa sengibanjwe naleyi corona sokuthiwa ngihambe lami njengomuntu wonke ngiyehlala khona lelangeni, so thina singagula ngisempilo angisengumntwana empilo yini?
Kusenjalo isibhedlela sempilo sike savala iward yecasualty namhlanje ekuseni kufafazwa imithi evikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Umqondisi esibhedlela lesi uDokotela Solwayo Ngwenya uthe lokhu kwenziwa isikhathi sonke ukuthi kuvikelwe ukumemetheka komkhuhlane. Unkosikazi Nozithelo Dube wesesibhedlela sempilo uthi bake bamiswa phandle bengakaze bathole usizo.
Besifikele esibhedlela lamhla kodwa sithe sifika khona ngale sathola ecasualty kuvaliwa kwathiwa sihlale phandle bazathi sebesisiza. Siphomukuzwa bekhuluma ukuthi khona bekule patient ebhubhe ekuseni ebanjwe icorona.
Ezibhedlela eziningi kubikwa abantu nxa behlolwa bafikela khona kulokuthi baqale bafonele amaqembu avele emele ukuhlolisisa izigulane emakhaya. Okunye njalo kuyikuthi ukuhlolwa okuvamileyo i-rapid test ingahle ithi umuntu kalagciwane uhle ahlanganiswe lezinye izigulane kulokuthi ehlukaniswe abe yedwa. Lokhu kufaka abamongayo engozini ngoba bazabe belaye isikhathi eside. Abanye bahle baqale esibhedlela bengadlulanga emaklinika okwenza bahle bafikele ukufafaza igciwane. Okunye njalo ezibhedlela kuswelakala abantu abahle bamise abantu emnyango ukuthi bangene esibhedlela bagcine bebonakala sebengenile ukuthi bayagula lapha abongi lezinye izigulane ziyabe sezixhumane laye kudala. Odokotela bathi umkhuhlane lo kwesinye isikhathi awuhle ukukhanya masinya njalo ilizwe vele alizilungiselelanga ukulwisa. Abantu abathi bayawulwisa basemahofisini balakho konke kodwa abayibo ababamba izigulane abavikelwanga ngitsho. Elova enkundleni ye-Twitter izolo umabhalane omkhulu kugatsha lokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthe ukuqansa kwenani labantu abagulayo kobulawayo leHarare kutsho ukuthi kumele kuthathwe amanyathelo okuvalwa izabelo lezi zombili. Ngolwesibili kubanjwe abantu abangamachumi amathathu lani abalomkhuhlane bengazange baphume phandle kwelizwe. Ilizwe leZimbabwe liyaqala ukuthola inani elikhuphuke kangako elabantu abathola umkhuhlane bengazange baphume eZimbabwe. Ngimele Studio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Ukuthonisiswa kwentatheli zindaba ezimbili uFrank Chikore osebenza ezimele loSamuel Takawira owenkampani ye-263 chat kuqale lamhlanje emthethwandaba kamantshi embare eHarare.
UChikore loTakawira beteswa umlando wokwephula iziqondiso zokwenqabela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus eze-COVID-19 National Lockdown Regulations. umchuchisi edabeni loli umnumzana Lawrence Gangarawe uthi uchikore lotakawira bangena esibhedlela seParktown eHarare mhlaka 22 Nhlangula ngokungekho emthethweni befuna ukukhulumisana lamalunga ebandla eliphikisayo ele MDC Alliance onkosazana Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Marova abathunjwa ngabantu abangakazakali kubana bangobani kuze kube gathesi. Kubikwa ngesikhathi bephakathi esibhedlela uchikore lotakawira kabazange bazinanze iziqondiso ze-social distancing okwenza iziphathamandla kulesi sibhedlela zibize amapholisa kwabangela ukubotshwa kwababili laba. Kodwa uchikore na omelwa ligqwetha uPhayida Moyo Sawurombe osebesebenzisana labenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights kanye lotakawira yena omelwa ligqwetha uTonderai Batasara weZimbabwe Lawyers for Human Rights laye baya kulandula lokhu besithi ngoba babotshwa beqhuba umsebenzi wabo ukuba izintatheli zindaba ngokusemthethweni. Uchikore utshele umantshi ukuthi wafika kulesi sibhedlela enze konke okufunakalayo ukuzilondoloza kugciwane leli njalo wakulandula ukuba akazange ananze iziqondiso ze-social distancing. Utakawira laye uyalilandula icala lakhe isithi wangena kulesi sibhedlela ngemva kokuphiwa imvumo ngamagqwetha amalunga e-MDC la njalo uthi wamangaliswa lapho esebotshwa lanxa wayeveze incwadi zakhe zonke zomsebenzi emapholiseni. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxedes Jeremiah.
Ingcwethi ezicubungula izombusazwe sezingcome inyathelo eselithethwe ngabezokholo abenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches elokuqoqa umhlangano phakathi kwamabhishopu lenkokheli yamabandla ezombusazwe achiyeneyo elizweni okubonisana ngokungenziwa ukuqeda inkinga ezibhekane lelizwe. Lo mhlangano uza ngaphambilini kwesehlakalo sokutshengisela esiqoqwa mhlaka 31 kulinyanga ngenjongo yokutshela uhulumende weZANU PF ukuthi uZulu usekhathele ngemisebenzi yenkohlakalo kanye lokubhidlika komnotho. UMavis Gama usethulela lolu daba.
AbeZCC bathi amalungiselelo alumhlangano wamabhishopu amabandla okholo lwesiKristu lenkokheli yamabandla ezombusazwe okhangelelwe ukwenziwa ngomvulo ozayo mhlaka 13 Ntulikazi eKentucky Hotel eHarare asekusibanga esiphezulu. Unobhala jikelele weZCC umfundisi Kenneth Mthatha ulandisa kabanzi ngamalungiselelo abo alumhlangano.
Yebo, uzoba khona umhlangano wabakhokheli bamabandla amabhishop behlangana lalabo abahola ezombusazwe ama-political parties lapha eKentucky eZimbabwe Council of Churches mhlaka 13 July bekhulumisana ngendaba lezo lenhlupho ezibhekane leZimbabwe. Sekonfirmile ama-political parties amanengi kusakhulunywa njalo ukuthi umhlangano lo uzohamba njani. Ama-bilateral pre-meeting asaqhubeka kodwa lo umhlangano uzohamba phambili mhlaka 13 July 2020.
Ingcwethi kwezokukhulumisana ngezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo uthi linyathelo elincomekayo elithathwa inkokheli yokholo lwesiKristu.
Kuyadingakala ukubana amaZimbabwe bekhulumisane. Okuqakatheleyo yukuthi sinanzelele ukuthi inkinga yeZimbabwe asozilungise kalula lula. Kuzathatha isikhathi, kuzadingakala ukubana abantu sibili badinge indlela abangathola ngayo amaqhinga lamacebo okulungisa inkinga ekhona eZimbabwe.
Emizameni esithe yenziwa ngaphambilini bebengabuyi emihlanganweni enje ababili abayibo abakhokhela amabandla amakhulu elizweni umnumzana Nelson Chamisa we-MDC Alliance lowezanu PF umongameli Emerson Mnangagwa kusiya ngokuthi ngubani oyibizileyo. Kodwa uNkomo uthi ulethemba ukuba ababili laba bazabuya kodwa exwayisa ukuba makungaqhakathekiswa uChamisa lomnangagwa kuphela ngoba eqhakathekile lamabandla amancinyane lenkokheli yawo kule mizamo. Enye njalo ingcwethi kwezombusazwe uNkosazana Similo Maphosa uthi kuqhakathekile kakhulu ukuba ihlangane inkokheli yamabandla ezombusazwe lawezokholo lwesiKristu.
Kuqhakathekile ukuhlonipha izizalwa zelizwe ibo abavotayo. Kungakho nxa sesikhangela nje ukuthi ilapha esikhona sibanga sokuthi akula ingqubela phambili eyenzakalayo ngezomnotho welizwe, kumele kube labantu abahlala phansi njalo bakhulume.
Uqhubekethi leli nyathelo eselithathwa ngabe-ZCC lingamangalisi ngoba esithi kwakuvele kusenziwa kusukela endulo kufakazwa la izehlakalo ezisebhayibhilini. Abohlangothi lwezokukhulumisana loZulu ku-MDC Alliance batshele intatheli zindaba ukuba sebeyitholile incwadi yokubanxusa kulowo mhlangano besamele impendulo evela kunhlangothi zonke zebandla. Kuthi abohlangothi lunye ebandleni leZANU PF bazokuhluza okumunyethwe yiyo lapho sebeyitholile. Okwamanje kungekho abangakhuluma ngakho phezu kwalowo mhlangano. Isiminengi imizamo esithe yenziwa ngabenhlangothi zenkolo ezehlukeneyo kakhulukazi lwesiKristu ukubaletha ndawonye abezombusazwe ukuthi baxoxisane ukudinga indlela zokuxazulula inkinga ilizwe elibhekane lazo kwezombusazwe abathi seziphazamisa ezomnotho. Ezinye ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zisithi lanamhla lokhu akukabi lempumela ebambekayo ngale mizamo eyenziwayo kusukela ngesikhathi sombuso kamuyi owayengumongameli Robert Mugabe. Ngakho ke loba ibukeka imizamo yabe-ZCC bazoyicela isivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ku live talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama siqhubekela phambili ngomonakalo osudalwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Kodwa likhumbule zihlobo ukuthi kalenelisi ukungena kulolu hlelo ngocingo njengoba lathi sisebenzela emakhaya ngenxa yalomkhuhlane. Banengi abantu abathi bazatshengisela labanye emigwaqweni ekupheleni kwalinyanga bekhonona ngokugugudeka komnotho welizwe kanye lombuso webandla leZANU PF abathi uncindezela amalungelo kaZulu. Bathi wenze kahle uMnumzana Jacob Ngarivume owebandla leTransform Zimbabwe, inhlanganiso esizimele zodwa labantu nje jikelele. Abathi ukutshengisela lokhu kumele kuguqule indlela okwenziwa ngayo kwezomnotho la kwezombusazwe. Kodwa abanye babo bathi besaba ibutho elilakho ukudubula abatshengiselayo emigwaqweni njengalokhu okwenziwa ngomnyaka ka-2018. Lanyakenye abantu baze bangene emigwaqweni bekhonona ngokoma kwempilo. Abakubandla leZANU PF bathi akumelanga abantu batshengisele emigwaqweni ngoba kulabanye abangantshontsha impahla ezitolo babhidlize lezakhiwo. Ukutshengisela okuza kwenziwa ekupheleni kwalinyanga lokhu kwenziwa ngaphansi kwesihloko esithi hashtag ZANU PF must go. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Josephat Mzaca Ngulube olwela amalungelo kaZulu, uNkosazana Nokuthula Adonsi ozimeleyo loMnumzana Joseph Kolide Chuma okubandla leZANU PF. UNgulube nguye osungula lingxoxo.
Yebo le imali le abantu bangayisaba bathi basongele ukuthi kuzachitheka igazi. Kodwa ufuna ukubuza abantu ukuthi abantu abasikhiyayo iviki amaviki wonke eZimbabwe bebulawa ukuthi akula mithi esibhedlela, bebulawa ukuthi abanye bayazibophela ama-side cases ase-increasing. Sikhangele abantu imitshado iyachitheka, izintandane ziyahawula ngenxa yesimo esikhona. Kathesi akudingi ukuthi sibe zi-members fake izandla ezikhwameni. Wonke umuntu ufuze asukume ancedisane. Ngeke ngabona umbiko ongayisiwo kwenye iphathi ikhona koBulawayo ityona isoziphatha ibambeke kulowo umkhankaso okhona ukuthi kulungise ihulumente. Abantu mina amaZimbabwe wonke singakhetha umhlobo, abantu ababambisana into leyi bangadlimazi iy'mpahla zabantu, bangene esitaladini bahlale khona, bakakele khona, bengazuki kuze kulungise izinto.
Yesiyakuzwa mkhulume, isikole ubambe khonapho ke sikhulume nomama unokuthula donsi.
Abantu kumele bazwisise ukuthi i-march leyi is not a political, aso political rally kumbe i-political gathering. Ayilani lokuthi libandla liphi. Leyi ngeyabantu beZimbabwe bathi bona hayi sikhathele, ngoba abaningi sibona ama-graduates amaningi abantu abalama master's degree baba ngama-domestic workers. So abakhona emsebenzini abatholi lutho. So leli ilanga leli is for Zimbabweans ukuthi bayathi wona ukuthi hayi enough is enough. Asonto yephathi ukuthi yenxa ukuzana PF, haa yokuthi wonke umuntu uyadubeka at this time, whether ukuzana okumbuku MDC umbungaphi. So abantu kumele bahambe bayomatcha, ngoba ukumatcha kwenza ukuthi abantu bakwazi ukuthi you are simply lihambisa izikhalo zenu. Kambe ungubaba onjani? Nxa ukuthi i-government yethu izaba ngubaba ukuthi kungavela umuntu acomplain esechaywa. So sithi ukuthi baba nansi singabantu abakho, kodwa hayi thina sithi sesikhathele. So I think abantu kumele bakontinue bahambe bayomatsha. Enough is enough.
Bamba kancane khonapho Nkosazana Adonsi. Wathi sizwe ukuthi ubaba uJoseph Juma oyebandla lezanu PF uthini ngodaba lolo.
Even kathesi singadride akumatshwe ube sithi right sekhithi uhulumende okaba umnakagwa kungene ube uhulumende okazibani ongelena lo. Nxa abanye bele kube ngela buy into that hayi lokulizwe leta asikuthethi ndawoni. Akula lutho luyaphuma. Into ekhona abantu kumele benazelele ukulona, we need to be proven. Mina I believe in an opposition that will say hayi kanti lokhu elikwenza so indaba lingakwenza isiyana, ngoba lingakwenza so thina we've got ama-theories kumbe ama-thesis asitshengisa ona singenza so sihambe so kuyaphutha so. Lokhu yikho okutshengisa ona umuntu ufuna ukwakha, kodwa ungafuna wena ukugonqomisa into usufuna ukuthatha over into esifile, uyakuthatha over into esifile ngenxa yani. Nxa ungumuntu opheleleyo usithi i-opposition epheleleyo, proper solutions while you are in opposition, ngabe uyayi-an opposition but ngesilungu uyaye government in waiting.
Ye, so siyabona lapha-ke baba Mzaca Ngulube ukuthi uyakhuluma ubaba uJuma lapho ukuthi konke khonokho yiko yini ongalungisa ilizwe, kumbe kumele abantu bekhulumisane.
Okwakathesi sesime kwaze kwadlula, kunini kuthiwa kwenziwa ipolati kwasa kuzakhulunyiswana kuye ku-transnational authority. But into sesiyibona kathesi sokutshintshwa isisekelo sombuso, i-constitution sitshintshwa, thina besicabanga ukuthi yona ihulumende le kwavele yangena sokuhanjwe ekoti kungela nto ecacayo ukuthi yawina njani. Njalo ezomnotho ziyayehlula, besicabanga ukuthi kuzaba ne-transnational authority. Siwile even kuma-US dollar, wakhala isikhathi sama-US dollar abantu bakwanisa ukuthi benza into eziningi kakhulu, bathi izindlu benzani anje, sisibonisana kube lama-proper reforms.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke, sibize futhi umama unokuthula Adonsi. Siwini okwesatshwa ngabantu Adonsi, besaba ukuthi sizadutshulwa, besaba ukuthi kuzathini nxa abantu bengena emgwaqweni. Njalo nxa sesaba amasosha lake lasebenza lawo phela, asoze lisebenze lawo kathesi, kwamba njani?
Inkinga ekhona ngopresident wethu uyachaya, ubaba wethu uyakatsa umuntu wonke nje ovula umlomo othi hayi uyachaywa. So upresident wethu uyachaya ikhona kancane, into encane nje kuphela suchayiwe. So abantu into abayesaba kakhulu ikuchaywa, ikudutshulwa, ngoba sike sabona abantu bedutshulwa, sike sabona nje okuningi indlela amapholisa lamasosha aziphatha ngayo.
Siye kuba kugolide.
Do not rush to say urhulumende lo usebuswa amasosha umuntu angabeyatha. We have seen demonstrations ezenzakalayo sisho umnakabo indawo lezo ezenza peacefully kungela kutshisa izinto landilani, akunamuntu owatshayayo. But lapho kwaba nama-riots khona abantu bebetshaya, then there was a reaction from the police. Because you must remember that amapolisa asibaba ngokuthi bebeqala ukutshaya abantu. For instance now, I haven't seen any statement issued ngamapolisa ngamasosha ukuthi zingangena mhlakazedwani kuzakuzatshaya abantu. No one has said that. but already you are now providing you don't have something on about child.
Lapho sizwe umnumzana Joseph Chuma okudalela Central Committee kubandla lezanu PF unkosazana nokuthula Adonsi ozimeleyo lo umnumzana Joseph Mzacangulube olwela amalungelo kaZulu bebexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7. Okwamanje kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ongumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Njengesibonelo sokuzimisela ekulwisaneni lokuthengiswa kwabantu, uhulumende weMelika wethule ugwalo oluchaza ngalolu daba olwe 20th annual Trafficking in Persons Report, kumbe tip ngenyanga edluleyo. Ekhuluma lapho kusethulwa lolugwalo, umabhalane omkhulu kahulumende umnumzana Mike Pompeo uthe ukuthengiswa kwabantu ababanjwa ngamandla okusebenza lokusetshenziswa kwezocansi kuyaqhubeka emhlabeni jikelele.
There are 25 million adults and children suffering from labor and sex trafficking worldwide.
Kulabantu abayizigidi ezingamachumi amabili lansano 25 million asebekhulile labantwana abahlukuluzwa ngokusetshenziswa gadalala kanye lakwezocansi emhlabeni wonke. Lokhu yikwehlisa umuntu isithunzi sakhe yena edalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Okukhomba sobala ukuthi ukuthengiswa kwabantu i-human trafficking kubi.
Ngomnyaka odluleyo, uMongameli Donald Trump waphungula olunye uncedo kubohulumende abalichumi lanhlanu abakusigaba sesithathu esetier 3 okuyiso esikhokhelayo kulolu daba njengokuchasiswa lugwalo lwe-tip. Ngozibandlela kuwona lo umnyaka, uMongameli Donald Trump wathi elemelika seliphe imvumo yokuthi kusetshenziswe imali eyingxenye yamadola ayibhiliyon ukwenqabela ukuthengiswa kwabantu. Umnumzana Pompeo wakhetha izibonelo ezimbalwa ezokuphumelela kwalolu hlelo ezimonyethe ugwalo lwe-tip.
22 countries received upgrade this year. 13 of them.
Amazwe angamachumi amabili asesusiwe ezingeni lesithathu elikhokhelayo ekuthengisweni kwabantu njalo alichumi lantathu phakathi kwawo akuzwekazi le-Afrika.
Ugwalo lwe-tip lukhuza amazwe ancediswa ngohulumende awo ukuphoqa abantu ukuthi besebenze njalo alokhu ekhokhela kulolu daba ezingeni lika tier 3 phakathi kwalamazwe kule China lapho uhulumende webandla le Communist Party andise ukuphoqa izizalwane zakhe ukuthi zisebenze kusimo esibi sokuthuthukisa uhlelo lwakhe okuthiwa yi Belt and Road. Abasebenza lapha ngabomhlobo we Uyghurs kanye labokholo lwesiMuslim abalutshwana kulelo lizwe ababanjwa ngamandla ukuthi besebenze eJiajing lakwezinye izigaba zalelo lizwe. Kwele Cuba, uhulumende kamnumzana Castro uthembe imali evela kunhlelo zakhe zempilakahle. Kule ngcwethi kwezempilakahle ezizinkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000 ezisebenza emazweni angamachumi ayisithupha 60. Abanye babo sebabaleka njalo bathi babanjwa ngamandla okusebenza kulawo mazwe. Amanye amazwe ayavumela ukuthi abezempilakahle bebasebenzele lanxa kusobala ukuthi babanjwe ngamandla njengoba bethathelwa incwadi zokuhambisa ezama-passports, izivumelwano zabo zokusebenza zingacacanga, njalo iholo labo lisiya kubohulumende bemazweni abo, hatshi kubo. Lo bekungumbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. sizigqibeke ngokukhangela ebezihamba phambili phakathi kwabantu abahlolwe umkhuhlane we-coronavirus izolo kutholakale abaphose bafike 198 belawo. Lokho kukhweze inani lasebebanjelwe umkhuhlane elizweni laya kwabangamakhulu phose ayisitshiyankalolunye 885. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo.